sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sebelithumi abantu asebetholakalele igcikwane le-coronavirus elizweni. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni bathi sebethumele uhulumende amagama abo ukuze baphathiswe kusikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwezindawo.
Sesikwenzele ukuthi sesihambisile imibuzo naleyo ukuthi sibakhusele ukuthi imali le izabanjwa njani, nokuthi izaphuma nini, nokuthi imalini. Siyathola impendulo.
Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo ikhuthaza uZulu ukuthi angasuki ezindlini ngoba amapholisa ebopha abazulazulayo.
Kulokhu kuqalisa lockdown kunenge kakhulu okuhlupha abantu. Uzafika ukuthi abantu bayaphasazela lapha, bagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu. Kungavele ukuthi beye kule mpuphu endaweni ethize, abantu bayasabalala bayekhonale.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele amabhanga ukuthi avulwe kusukela kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi sebelithumi abantu abatholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni owethulwe izolo lugatsha lolu luthi kulowesifazane oleminyaka engamathumi amabili lane 24 otholakale elegcikwane leli ngemva kokuhlolwa kwegazi labantu abalithumi lantathu, i-13. Umama lo ubikwa wavela kwelengilandi njalo uhlala eHarare. Bonke asebetholakale belegcikwane leli ngabahlala eHarare ngaphandle koyedwa ohlala edolobheni leVictoria Falls. Lokhu sikudaba lunye. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni amavenda bathi sebehambise uluhlu lwamagama abo ukuze baphathiswe phansi kwesikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Ngeviki edluleyo, amapholisa ayicithe impahla yabanye abathengisa ezitaladeni zeMutare, kwatshiswa amatamatisi, imbhida lokunye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo usole lokhu wathi abaphila ngokuthengisa ezitaladeni balelungelo lokwenza lokhu ngalesi sikhathi kuvalwe izitolo eziningi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sesikwenzele ukuthi sesihambisile imibuzo naleyo ukuthi sicacisele ukuthi imali le izabanjwa njani, nokuthi izaphuma nini, nokuthi imalini. Siyathola impendulo. Sicabangela ukuthi hayi, ingxenye kusiyaphela iviki nale kuyazokucaca kahle ukuthi vele kuzabanjwa njani.
Sizwa kuthiwa kumele lihambise amagama amalunga enhlanganiso yenu labo bonke nje abathengisa ezitaladeni amavenda. Selikwenzile yini lokho?
Ye, Mnumzana Gande, abantu bayakhala ngendlala ezindlini. Bathi bona akuhlaleki endlini nxa ungela kudla. Bathi bona ngabe uhulumende uyashesha ancedise ngokudla. Kwenzele ukuthi abantu bahlale endlini ngoba kulobunzima nje kusazi ukuthi abantu abasebenza kusuka esandleni kusiye emlonyeni ukuze baphile, akula mali abayibekayo yokuthi nxa kunje isimo sinje baye kuyo bathathe bathenge ukudla okweneleyo okwamaviki ephose amabili asesele. So abantu baloke bekhala silokumangalisayo, abantu bagcwele ezitolo ezinkulu khona kumalokitshini bazama ukuthi bafole bathole impuphu. Uye futhi usizi ukuthi bathi khona na abantu bezitolo laba yibo abakhipha impuphu ngemuva beyinika abangani babo siyayithengisa emsikeni wabantu omnyama. Kubangela ukuthi-ke impuphu igcine ngeseneli ukuthi abantu bayithole babethenga impuphu le ngentengo kahulumende le bathi yi-subsidy yabiyehlisiwe efika umuntu esitolo ayikweze kabili nje ngumzekelo sokuthi bayimele bayithengise nge 70 pond kodwa igcina isikubo 140 pond usiya kubo 200 khona bayithenge ichiphile kuhulumende yakhala kakhulu abantu abanye sibeze sithi ngabe kungcono ke abantu bazithenge bazithengele umumbe GMP ngoba i lockdown nale ayisoze yasiza nxa kuyukuthi abantu bonke bevuka besiyafola beminyana behlangana ezitolo sokungathiwa nje kudlalisa isikhathi yikho abantu abakhala kakhulu nxa sikhuluma nje kunje abantu abazisebenzayo khona phoko Bulawayo. Yes, sikwenzile ukuthi sihambise amabizo kuhulumende thina njengenhlanganiso iBulawayo Vendors and Traders Association sesihambisile esilabo emabhukwini ethu siwathumela amaviki amabizo kuviki le edlulileyo lezinye inhlanganiso engizaziyo sezithumele kodwa abanye balokhu besithi basalungisa amabizo kabakahafaki emtshineni ukuthi athumeleke kuhulumende kodwa thina sesithumezile sesimelele ukuthi sitshelwe-ke ukuthi uhlelo luzavuleka kanjani njengoba ngitshile phambilini ukuthi sizibuzile ukuthi basitshele ukuthi imalini lokuthi abantu bayayithola nini lokuthi abantu abazakhetha njani besisumele thina njengenhlanganiso kodwa ngabe sisawahambisile amalungelo-ke ukuza nje ukuthi kanti uhlelo luyaqala nini ngoba siyabha ngendlala ezindlini njalo sishona sifolile emalayinini so sithengayo siyathola imali sithenge sikuthengayo sihambe sihlala phansi.
Umnumzana Michael Ndiweni ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezidaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi ilizwe lingena kulanga lesithiyagalolunye uhulumende enqume ukuthi iningi lihlale ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ikhuthaza abantu ukuthi belandele lesi sinqumo ukwenzela ukuthi bengahlukuluzwa ngamapholisa. Iningi lilokhu liphuma ezindlini ukuyathenga impuphu lokunye okusilelayo lamanzi. Njalo amapholisa asebophe amakhulu lamakhulu abantu elizweni jikelele ababikwa behamba-hamba mahlayana bengela njongo ecacileyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso le.
Kulokhu kuqalisa i-lockdown kunenge kakhulu okuhlupha abantu uzafica ukuthi abantu baphasazela lapha abagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu. Kungavele kuthiwe kule mpuphu endaweni ethize abantu basabalala bayekhonale labantu nje khonokhana ukuthi bebevele bengakujayelanga ukuhlala phansi abanye ngabanquma bedinga utshwala njengoba sizwile ukuthi buvaliwe abanye abantu belethemba lokuthi engxa mhlawumbe bangafika endaweni ethize bazafica indawo ethize ivulile so abantu basabhodabhoda sibila khonkana nje ukuthi abantu bebevele bevalelwe bengathenganga zonke izinto ngananzela ukuthi isinqumo lesathathwa kungolwesihlanu ukuthi ngomvulo wakhona kuzamele ilizwe lihle livale so ngokunjalo abantu abaningi bavalelwe bengakathenga izinto eziningi so lokhu begijima abantu besiyalelale bezama ukuthola uzafika ukuthi la manzi indawo eziningi ziyavalelwa amanzi kugcina abantu sebesiya ezibhoraneni sebezama ukuthi bayethola amanzi so yikho kubangela ukuthi abantu bangahlali phansi isikhathini esiningi.
Liyasuthiseka yini ngendlela amapholisa lamasosha aphethe ngayo abantu ukubabopha lokuthi bavalelwe nje esitokisini kwamanye amadolobha abantu bathathelwa impahla abazithengisayo kungabe kule yinye indlela engcono yini eyokuphatha abantu kulale yenziwe
njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association besivele sike saphuma ngaphambilini sikhankasele ukuthi ngabe kuthiwa kuba le-lockdown yayo yona iBulawayo ngokwayo njengoba ilizwe belingakabi lohlelo olunjalo ngakho-ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi zihlale phansi kwamalanga la aselwe ngo-16 ngoba i-COVID-19 le kuzinqatshelwe ukuthi abantu bahlale phansi ngoba nxa lokhu bayoba besiyalelale kuzaba nzima ukuthi siye nqabele i-COVID-19 so sikhuthaza abantu ukuthi bahlale phansi yebo siyakwazi kunzima kodwa isiqongoselo sethu ukuthi abantu abahlale phansi ba-practice social distancing bahlale ezindlini naturally nxa umuntu esethe wabanjwa ngamapholisa amalungelo akhe phose abengasafanani lakuqala nxa kade ngakabanjwa so sibabonile abantu bepakitshwe emarolini laphana besiyafakwa e-central langaphi ngapha abantu bethathelwa impahla bona nto abantu okumele bakunanzelele ukuthi kade siku lockdown nxa kuthiwa lockdown umuntu kahlala endlini ungavele uphume phandle laphana ukuze amapholisa akutshengisele ukuthi into eyenzayo kayifunakali bayagcina sebesebenzisa abakubiza ngokuthi i-minimum force But thina sikukhuthazayo ukuthi lanxa sokuthi kwenziwa iminimum force yakhona, amalungelo abantu empilo kahlonitshwe ngenxa yokuthi the moment seyeba crowda one ndawo sokudefeata the whole purpose yokuthi babakhuze babuyele ezindlini bephilile. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi amapholisa nxa esithi abambe abantu bananzelele kakhulu i-social distancing yonalala ngoba yesilwisana lawo the moment beba crowda one ndawo kusuka kube le problem. Ama-fines nxa abantu kuyukuthi bebefayindiswa bebuyela ngekhaya khonokana kufana lokuthi luswazi abaye beluchayiwe lolwalo ukuthi umuntu angaphinde abuyele endaweni ethize. Kodwa ke sikukhuthaza kakhulu ukuthi amapholisa kahloniphe i-social distancing lanxa sebethe babamba abantu kwenza ukuthi abantu labana ngoba kakukwazi ukuthi omunye uyabe egula lomunye ongakhuli yombani. Khonokana sakuqakathekisa kakhulu. Laba bantu siphinde sibakhuthaze futhi ukuthi amapholisa nxa sethe asesenza umsebenzi wawo, most of the time amalungelo omuntu abe ngasoze alandele wonke ngenxa yokuthi nxa sofakwe erolini laphana i-social distancing right liyana kade ula uhlezi ngkhaya uyabungaselayo akufanani lokuthi ngakuthi ukuzihlayela ngkhaya.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kolunye udaba lwe-coronavirus, ugatsha lwezempilakahle luthi soluvumele usiwalo weHarare ukuthi asebenzise imithi yakhe yesintu ukwelapha igcikwane le-coronavirus. Kuncwadi evele kulolu gatsha isiya kumanisipala weHarare, umnumzana Kenneth Chivije usevunyelwe ukwelapha abantu abalegcikwane le-coronavirus.
Yebo 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 mthokazo muhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki yonke ngo 8 PM kusiya ku 9 PM. Namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we coronavirus osubulele abantu abedlula inkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa emhlabeni jikelele. Kwele Zimbabwe lumkhuhlane usuthethe umphefumulo womuntu oyedwa. Silusizi zilukandaba ukuthi ngeke liyenelise ukungena ngo ngokuhlelo lolu njengensukwini ngoba sisebenza sisezindlini lapho okungena imitshina yokusixhumanisa ngocingo ngenxa ye-COVID-19. Lanxa kunjalo zulukandaba uhlelo luyaphuma noma kanjani. Ngakho ke asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abakumsebenzi wokwamukela imali evela phandle kwelizwe bamele baqalise umsebenzi ukwenzela ukuthi abathunyelwe imali benelise ukuyayithatha. Amabhanga wonke abevaliwe phansi kohlelo lukahulumende lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uthi ukuvalwa kwezindawo eziningi ezibalisa amabhanga sokuthiya abaningi abaphila ngokuthunyelwa imali yezihlobo labangane abaphandle kwelizwe besebunzimeni. Ngalokho amankampani asebenza kule misebenzi azise uZulu ukuthi sebezavula kusukela kusasa kuthi ngamaviki wonke bazavula ngolwesibili kusiya ngolwesine. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umkambo wensitha othengisa impuphu usuthuthukile ngamandla kulandela ukuvalwa kwendawo eziningi. Leli phephandaba lithi abanye bayavukela emadabu kakusa besiya emzileni wokuthenga impuphu kodwa ingazatholakala. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi inhlanganiso yamatitshala ezimta ithi imihloliso kanhlangula lekalwezi kumele idlulisele phambili ngoba imfundo iphazamisekile ngokuvalwa kwendawo ezijeneyo ezibalisa lezikolo. Linhlanganiso ithi njalo ikhathazwa ikubanjwa ngamandla kwamatitshala okwenziwa nguhulumende othi kumele basebenze ngalesi sikhathi indawo zivaliwe ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumele wona nge WhatsApp.
Ngibonani basakazi be Studio 7 mina ngubhanda moyo ngiko nyama esigabeni kwaMagama Village Ward 9 Makholela Plumtree kulilima West. Hayi thina lapha sibhekane lobuzima. Ubuzima esilabo lapha yikuthi lapha siphila ngaphansi kweSouth Africa. Zonke izinto sizithola eSouth Africa ngabomalayitsha. Njoba kuvaliwe nje akulanto ehambayo. Asila mali, asila kudla noma ukudla kukhona ezitolo zakuthenga ngani. So abantu kulesithule esinye simangalisayo esingazi ukuthi noma kuthi asihlale endlini. Sihlale endlini sidle akula nto esizayidla akula mali esizayithola. Ngiyabonga ngingabe imude kakhulu ngibhanda mnye.
Sanibonani madoda, sanibonani bawo labo dadwethu linjani bona ngapho Studio 7. Hayi thina si right kodwa sesibulawa nje kulala ujeka ngoba sivalelwe eSouth Africa. Ngempela lapha engikhona mina awuphuma nje abantu beyocwala beyofuna ukudla amasotsha abeselapha akhahlela mpela akabafuni abantu banjani babuthane bebabaningi. So hayi mina manje ngoba ngizithanda vele ngihlezi endlini, ngihlezi endlini mpela ngisesowethu mina yiko lapho engihlala khona. Siyabonga uMpofu.
Yebo yebo ku Studio 7 linjani? Lo nguMr. Mhlanga, Cloud Mhlanga lapha kwaBulawayo. Hey, asibhekane le sikhathi esinzima kakhulu esomkhuhlane lo khona. Lobu nzima esibhekane labo kakhulu indawo yamanzi lapha kwaBulawayo. Akulamanzi and lama lockdown lawa khona, eish, kunzima kakhulu. Ukudla akakutholakali, pupu yadula, into zonke nje ziphomba kuba matasa. So asazi bakithi ukuthi kuzolonga kanjani, but nje siyafisa ukuthi ngabe lo mkhuhlane nje uyenza udlule bakithi, ngoba lapha eZimbabwe vele sisebenzi man. Ngaphinda kube lo mkhuhlane lo, esh, I think into eziningi ziyamoshakala. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi Studio 7. Ngumlilo ngokusebenza lapha kwele South Africa. Ngiyajabula ngokuthi eZimbabwe lalo lo lilandela amanye amazwe ngomthetho wokuthi kumiswe into yonke eyenzakala elizweni ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi kulwisana nomkhuhlane lo we-coronavirus. Kujabulisile, kuyabona sinayo yasicabange, kodwa ngikhala ngamabutho namapolisa aseZimbabwe ukuthi mayethe athola abantu bengalandeli lezo zinqumo babe locuku yabehlukumeza abantu ngendlela engokuyi-understand. Kanti kunini bona bazaye bahloniphe ilungelo labantu ukuthi umuntu uyahlonitshwa. Mhlawumbe enkantolo yakuma enkantolo abe lecala kumbe ifayini bekwenziwayo. Kulokuthi bathathe umthetho bawufaka ezandleni belimaza abantu, beshaya abantu, benza yonke nje into embi emuntwini. Mina ngazi ukuthi kanti sizaze sifunde nini ekhaya. Ika awuthi imbaze zibafunde nini ekhaya ukuthi amapolisa lamabutho ma ukuthi umuntu uyaphuma esandleni akakwazi ukulandela imithetho uyahamba ekhoti. Ikhoti yiyo ezomgweba ngaleso sigwebo. Kulokho abakwenzayo bonto bathatha umthetho bawufaka ezandleni shaya abantu. Akuyona isolution yokuthi nje umuntu abeshaywa ngaleya ndlela enzakale ekhaya. Akazi ukuthi kathi izophela nini lento. Bengicabani mhlawumbe ihamba nomnumzane uMgabe, kodwa hey ngiyakubona nalana indoda u-Emmerson Mnangagwa upresident khona njengamanje iyaphambili lento. Sise problem nenkulu kakhulu ngesimo sokunga ukuthi abantu laba abalandeli imithetho yokuthi umuntu ulelungelo. Bona uma ukuthi umuntu wonile bahambe ekhoti, ayimiswa phambi kwekhoti iyenza intando yayo. Niyabantu abafundileyo nothi bona ukuthi ebelimaza lishaya abantu beza yonke into embi engabonisi ukuthi singabantu, kodwa silodlame nje singabantu nje abaziwa ukuthi iZimbabwe lizolodlame. Akukho kahle mani ngom emehlweni amanye amazwe. Ngiyabona
mna ngumisa Swanda. Into engiyibone lapha eJombe, lapha eZimbabwe eJombe, ngifika emavenkeleni lapha emashi, but ngiyokubona lapha into enkinga yelapha manje yikubona abantu ngama-past 6 bechayo, bachayiwe sibili abantu ngendlela ebuhlungu. but abantu those people about to try a right police number regular one of our police law bangas vigila kadiving as vigilanga kuralapo mislinga mono utai I seek mentally coronavirus in a lay na amapolisa a hamba a child about living as vigilanga then I want to ever power. Whatever sham power, law, what treat, whatever treated about Lavana, one gain of our business, and so to be let us look at a shake. Then into lay my shing in shallow wood, you wanna, I'm a police owner. Akwanisa ukuthi wona ahleka ebedlala isinuka bebaningi ngingakhangela laphana banjayi but wona with that protection ukuthi bangiyenze into enefanele ukuthi mina ngifanele ukuthi nxa sengiyisibotshwa ngifanele ukuthi ngiye ecourt labantu then we will let snooker. Snooker, Lena, if we let our police and we tear. So what he lied. Now we chat a moon to. We stand out to get a sling for. We stay. We feel in the world, we sling for. I could find you. What is that a sling for? Smith's Titani. Nendlela yena leyana ukuthi umunye nangale nangale kodwa ay bona sezadlala isinuka bengu-10 bemile kusho ukuthi bona ibavunyelwa yini kumbe thina isisi-wrong thina isisi-mkhuhlane kumbe yona bona yibona umkhuhlane ngoba bona abazinanzi uyobadlala le nto leyo ukuthi wona abayenza into yona leyo ukuthi bona babebuthana bebuya le mota yabo begcwele itruck bebuye bezochitha abantu and then bebabuthana beqala isinuka so lokhu akungibhathi kahle akwazi ukuthi igovernment ithini ngakho.
Lawo ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBhilitane umnumzana Boris Johnson otholakale elegcikwane le-coronavirus ubikwa usegula kakhulu esekubangele ukuthi asiwe kungxenye yesibhedlela sabagula kakhulu i-ICU. Izizalwane zakweleTurkey zibikwa zikhathazekile kakhulu ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kodwa umongameli Recep Tayyip Erdogan uyala ukuthi ilizwe leTurkey livalwe njengamanye amazwe omhlaba amaningi. Ke sikhangele esivela kweleMelika. Sebesedlula inkulungwane ezilithumi, 10,000 asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus ngapha kweleMelika. Lokhu kwenzakala iziphathamandla zalelo lizwe zisithi uZulu kumele akhangelele uqansa kwenani labazabanjwa ligcikwane leli kumaviki amabili alandelayo. Lanxa ezinye indawo eziningi ezibalisa izikolo, imisebenzi, lamabhawa zivaliwe, uZulu uyavunyelwa ukuphuma phandle ayedinga indingeko. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe umumo welizwe leMelika ngalesi sikhathi sobunzima.
Lapho sikhona lapha e-Indiana, into eziningi zimile, stand still. Imisebenzi eminingi ama sporting activities, ama church, anything nje ukuhlangana khona abantu, anything ukuhlangana khona abantu. Sokuthola ufunyele ukuthi kuhlangana kube labantu abangu 10, between 10 and 25, that's the most in any place. Ngenxa yento yena le coronavirus.
Manje ezitolo lapha kumi njani sizwa kuthiwa kukhona osekusilela okufana lamaphepha okusebenzisa ezambuzini.
Yeah, lokho ngiyabona kube jikelele kodwa sokuyafuna ukuthi wadinge sibili wadingisise kodwa hayi kuyasweleka sibili. Ashoda sibili ya.
Kahle kahle kanti vele amaphepha wona la asetshenziswani.
Ande ngamaphepha nje ukuthi kuyezambuzini.
Ukuthi azasilele lokho ayisike ukuthi abantu bacabangela ukuthi azasetshenziswa ngezinye indlela na.
Hayi. Ukuthi azasilele kanti leli lizwe liphucukileyo akula ma-newspaper akula here. So leli lizwe liphucukileyo vele injayelo yabo ukuthi bahlala belenqumbi yamaphepha wona lawa akuya ngaphandle. Futhi njengoba kulama-flu futhi. Angithi yabona ibaba besilamakhala njalo njalo.
Lo, ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Traveling up the mountains one day, and suddenly I heard a voice come to I and say, yeah, yeah. Behold, I come quickly to pay every man according to the work that he have done.
Imnandi ingoma ye culture isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni bathi sebethumele uhulumende amagama abo ukuze baphathiswe kusikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawa ikhuthaza uZulu ukuthi angasuki ezindlini ngoba amapholisa ebopha abazulazulayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele amabhanga ukuthi avulwe kusukela kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe lingasithinta ntambama ngo 7:30. Libe lelanga elihle.